atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 7 kumabasa 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokuphetha ngibona ngani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yikukhokheli.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba. Njalo izolo likhethe inkokheli entsha eMelika, kodwa bakhona abakhalakhalayo.
ERwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula yikuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale.
Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga babuthene eKigali kwele Rwanda namuhla bekhumbula izizalwane zakulelo lizwe ezafa ngesikhathi sombhuqazwe ka-1994 phakathi kwamahutu lamathutsi. Umbhuqazwe weGugurahundi wona uza kufa walungisiswa na? Silempumela njalo yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba okugoqela isigaba seMelika lapho eliqhube khona lolu khetho izolo. Umnumzana Tawanda Dzokora nguye okhethwe ukuba ngumgcinisihlalo. Umsekeli wakhe ngumnumzana Zwidzai Ruzwidzo. Organizing secretary kube ngu-Abel Mutize. Kodwa bakhona abanqotshiweyo abakhononayo abathi ibandla leli litshintshe imithetho yokuqhuba ukhetho. Sixoxele uDokotela Nkululeko Sifanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Mbona nishelo lokukhetha abakhokheli abatshalo khanyalo hamba kuhle indawo eziningi sezidlule kusibanga sokuthola izinkokheli zama district level zama ward lama districts esikuma province manje njengoba usazi iMat South isebenzile namhlanje America iBritain izaphatheka mhla ka 20 April lezi ndawo ezithize mbonani uhlelo lolu seliseduze lokuphela nje sokusoligqibeka.
Inketho lezi ungathi ziqhutshwa ngemfanelo yini kulandelwa indlela, ngoba ngapha eMelika sibonile ukhetho lwayizolo bakhona abanye abanqotshiweyo abakhononayo abathi imithetho kayilandelwanga ngemfanelo.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetho ngibona ngani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli laba abangasethisekanga kujithi mhlawumbe kuyabe kuzafanele batsho ukuthi kabasethisekanga ngaliphi bese befaka udaba lalo kukhokheli eziphambi kwabo. Ngibona ni khonokho yikho okungenzakala nje kuphela. Ngakukabe lokucwayisiseka ukuthi izisolo zabo zingabe zingaphi.
Inkokheli yebandla yona ebingabambananga ungathi isimanyene yini, sibambene, silibumba yini kuyiwa emhlanganweni weCongress nje?
Inkokheli ngibona ngani ukuzwala lokudingakalayo okwenza ukuthi ibandla liqhubeleke phambili kukhanya kukhona, ngoba bekulomhlangano nje ngolwesithathu lolu lapho kade kukhethwa khona kumbe kubekwa esikhululeni esingabathi Electoral Commission etholakala edingwe ebantwini abazimele bodwa abangekho kubandla abazabe beqhuba ukhetho lwe-Congress ye-MDC. ngibona ngani kube lokuvumelana khona apho. So indlela ezifanele zihambe, zihamba kahle, lokho kufanele inkokeli izivumelane ngakho ziyavumelana, ngibona ngani lokho kusalandelwa umthetho, njalo lokho kusesele inhliziyo ukuthi kwenziwa izinto ngendlela eqondileyo njalo ku-constitution. Khona kombona ngani kuqakathekileyo.
Ama nominations singathi iseqalisile ngokusemthethweni njengoba ukhetho lwezigaba soluqalisile.
Yeah, ama nominations aqaphela nqaso kuphelile ukhetho, ukukhethwa kwenkokheli zama province kakukapheli kuzo zonke izigaba kumbe konke ama province. Ngalokho kusese into esehlelweni lwebandla.
Abalandeli bebandla abangaba belokwesabela ukuthi mhlawumbe inkokheli ingehluleka ukubambana, mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona?
Umbonani fanele bazi ukuthi upresident uthame siqinise kakhulu enkulumeni zakhe lezinye inkokheli ukuthi kufanele kube nokubambana, kufanele kuqhutshekelwe phambili kwenza umsebenzi ofanele wenziwe ngoba ilizwe leZimbabwe lisadinga ukukhululeka. Khonokho mbonani kusiya ngokwenziwa abantu abaningi iy'nkokhelo eziningi zikhanyekani ziyakulandela njalo ziyahlonipha la amazwi. Umbonani khonokho kuyinkuthazo enhle njalo kufanele kunike abalandeli bebandla isibindi ukuthi into zizahamba ngendlela emqoka.
Udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uphatheke emkhosini wokukhumbula abantu beRwanda abaphose bafike isigidi esisodwa ababulawa kumbhuqazwe owaqalwa ngabohlobo lwesihutu bebulala abesithuthi ngomnyaka ka-1994. Abadala lawa macala bajeziswa, uhulumende walelo lizwe waqhuba njalo uhlelo lokukhumisana umlotha kwaba lokuxolelana. Uhambo lukaChiwenga kwele Rwanda lolu luphehle inkulumo phakathi kukaZulu yena othi uhulumende weZimbabwe laye kumele alungisise udaba lwakhe umbhuqazwe owegugurawundi. Ubathabile Masuku eyalandisa.
UChiwenga ube ngomunye wabakhokheli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele abathe gwaqa eKigali kwele Rwanda lamhla bekhumbula izizalane zakulelo lizwe ezedlula i-800,000 ezafela kumbhuqazwe owabakhona ngomnyaka ka-1994. Umbhuqazwe lo waphehlwa ekuzondana kwemihlobo njalo waqalwa ngabohlobo lwesihutu becobodisa abohlobo lwesithutsi bebethesa icala lokubulala owayengumongameli ngaleso sikhathi ngokuwisa indizamtshina yakhe. Ekhuluma emkhosini wanamhla, umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame uthe lanxa umbhuqazwe lo watshiya ilizwe lakhe lidabukile njalo kunokufuthelana okukhulu phakathi kwemihlobo etshiyeneyo, sebaqhuba inhlelo zokuxolelana lokuhlalisana kuhle.
In 1994, there was no hope, only darkness, today, light.
Ngomnyaka ka-1994, lalingekho ithemba. Kwakulobunyama kuphela, kodwa namhla kulokukhanya kulabo abasilayo kulumbhuqazwe sithi siyabonga. Ukuzimisela kwenu lesibindi senu kuveza ubuntu babantu beRwanda obungela sici.
Uhlelo lokukhumbula abafela kumbhuqazwe wele Rwanda lolu luzaqhubeka okwamalanga alikhulu alandelayo njalo luzananzwa ngamazwe achiyeneyo omhlaba. Okugoqela eleZimbabwe lona eliza kuba lomkhosi eHarare kuliviki. Kodwa umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kanti kungani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engafuni ukulungisisa owakhe umbhuqazwe owegugurawundi ukuze kube lokuxolelana lokuhlalisana kuhle elizweni njengaseRwanda. Umqondisi wenhlanganiso yeMasakaneni Projects Trust umnumzana Paul Themba Nyathi uthi kwele Rwanda ukukhumisana umlotha kwaphumelela ngoba isandla somthetho sasebenza.
ERwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula ukuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale. Abonayo babotshwa, abanye bavuma ukuthi bonile kwakhunyiswana umlotha asikafiki thina lapha eZimbabwe.
Unyathi uthi isiqalo sokulungisiswa kodaba lwegukhurawundi ukuthi labo abathintwayo lobu bukliwe bavunyelwe ukukhuluma ngokwabehlelayo bekhululekile.
Nxa abantu bengala thuba lokukhuluma ngobuhlungu ababuzwayo akwenzeki ukuthi inhliziyo zabo zithobeke njalo akwenzeki ukuthi bakhohlwe ububi obenzakalayo.
Umongameli Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela uChiwengwa, umnumzana Parents Shiri labanye abagoqela umnumzana Robert Mugabe betheswa icala lokuphatheka kumbhuqazo wegukhurawundi wona obabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland lasemidlands. Umholi webandla elisazosungula eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi uZulu ahlokome ngeke ilungiswe indaba yegukhurawundi.
Udaba lwegukhurawundi luyafana phaka nodaba lwaseRwanda leBurundi lapho kwabulawa khona amatutsi ibulawa ngamahutu. Inhlanhla nje yamaswazi eyenzeka eRwanda ngeyokuthi ababulawayo baphangisa ukuhlakanipha bathatha umbuso.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Zefania Nkomo owemafela Trust yena othi kuningi okumele kufundwe yiZimbabwe kudaba lweRwanda ngoba imbhuqazwe yombili ifanana.
Ngakucabanga okwenzakala eRwanda kuyadingakala ukuthi sithathe isifundo sakhona ngoba okwenzakala eRwanda akula mehluko ngitsho not even an inch away lokwenzakala la.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipha umnumzana Sogwala Mdlongwa uthi umgabe labanye bakhe kumele bavume ukuthi baphambanisa kudaba lwegukhurawundi.
Into eqakathekileyo yokuthi kukhunyusana njani umlotha. Mina ngokwami angiboni ukuthi izanu lezaphu ingakhuluma ngegukhurawundi ngoba izandla zethu zonke zingcolile. Ngabahambe ezinduneni.
Umongameli Mnangagwa uthi sowapha iNational Peace and Reconciliation Commission umlando wokulungisisa udaba lwegukhurawundi. Kodwa akukacaci kuhle ukuthi izaluthapha njani lolu daba likhomishini lokuthi izaphumelela na ukuze eleZimbabwe lenelise ukwelapha amanxeba ombhuqazo walo libe lokuhlaliseka njengeleRwanda. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hobe kuliviki khangela ezokulima. Lamhla kuhlelo silongu sakhulayo umnumzana Khulakhwashe Muntsanka owenhlanganiso e-AgroPulse. Umntanka uza sitshela okunenge mayelana ngohlelo oluzabe luqaliswa ngenye inkampani yona eseGermany yona ebizwa ngokuthi Dutch Connect. Uhlelo lulenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi wokwezokulima abadabuka zanzi kwezwekazele Africa, the Southern Africa. Khulakhwashe, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami, njani?
Ngiyabonga baba, kunjani? Mina ngiphilile.
Hayi, lathi siphilile. Khula, nansi inkampani yephesheya ngase-Europe iseGermany ithi ifisa ukuthuthukisa abatsha abakwezokulima. Awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Ngiyabonga kakhulu baba. Kulokuthokoza okuthile, kulokujabula okuthile kubatsha abangapha eSouthern Africa. Inkampani iyaziwa kakhulu enendumo ethiwa yi-Dutch Connect eGermany ibuyile e-Southern Africa yathi le njongo yokuthuthukisa abatsha. Ekuthuthukiseni abatsha sikhangele indawo eziningi, sikhangele i-manufacturing, sibuye sikhangele i-tourism, sibe njalo siyekhangela i-agriculture. Inkampani leyi ngamafitshane ikhangela ukubana abatsha bengathuthukiswa njani ku-agriculture. Ikhangele ikakhulu the export market. That's their first agenda. Especially bathi ulabanye laba abalingela equipment abafuna iaccess to finance iyabancedisa njalo ukubana bekwanise ukwenza imisebenzi yabo ethile ku-agriculture. Njalo izakhonektha abatsha esithi babe senzela ngama-interface between ama-German companies or German farmers lama-Southern African farmers. Ngakho-ke babone kufanele ukubana be-appoint esithi ngama-champion farmers eZimbabwe othiwa ngumnumzana uJohn Mthengwe. UJohn Mthengwe yena ulima ese-Midlands.
Right, uthintile udaba luka Mtshenje yena osekhethwe ukuba umambassador weZimbabwe njalo amazwe achiyeneyo eSouthern Africa. Ukuba lesizalwane seZimbabwe esilesikhundla esiqakathekileyo kanje kungaba kuyinto okuza yenza ukuthi iDutch Connect iqakathekise abatsha abadabuka eZimbabwe na?
Sijabule kakhulu mnumzana nge-appointment leyo. Ukufaka ebe ngu-ambassador is a very, very good opportunity for us and a welcome development. Kunjenje even uhulumende kathesi yajabula sibili. Ngiyathemba liyabona la ma-newspaper kubhalwe all over bayajabula ku-Ministry of Agriculture. Yethi athi lathi sibereti ukuthi sisebenze nobaba uMthengwe u-ambassador ukwenzela ukuthi ekwanise uku-achiva lokhu abamfakele khona.
Uhlelo lolu luyasho ukuthi lukhangelela ukusiza abatsha abakwezokulima ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela yokuthi kuzabe kulobu dlelwano phakathi kwabatsha abakwezokulima njalo amankampani ase-Europe ajiyeneyo. Ngaphandle kokuba lobu dlelwano ngamankampani ase-Europe kuphela, akhona na amanye amankampani adabuka kwezinye indawo?
Okwakhathesi sikhangela amankampani aku-Europe ukwenzela ukubana kusuke ngapha kithi e-Southern Africa going to Europe. So sikhangela kakhulu i-Europe. Kuzakhangelwa ngokuhamba kwesikhathi ukubana esikuprojisayo kungahamba na kwamanye ama-continent.
Sesifikile emaphethelweni ohlelo namhla khula, kodwa ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abontanga ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana lo hlelo lolu kumele bayephi.
Sithi kwabatha kunjenje okwakhathesi mayelana nge-Dutch Connect ngabefuna information okugcweleyo ngingahamba ku-Facebook, ngingahamba ku-Facebook bekhangele Dutch Connect Zimbabwe ku-Facebook. Bayathela i-Facebook page khonaphana bakwazi ukuxoxa nomnumzana uMthengwe. Siyabanika njalo inamba zocingo, inamba zakhe zithi 0719 437 365.
Nangu umnumzana uKhuda Kwashe Muntsanka owenkampani ye-AgroPulse. Khuda, thank you so much, ngiyabonga ngokungena kuhlelo Khuda.
Ngiyabonga Mike, siyabonga balaleli, siyabonga ithuba leli elimnandi.
Zulungadaba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla? Asixoxeni ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, iyona username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo ku-Twitter njalo ku-Instagram. Kwanele kwalamhla, olibalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe, wakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletshehe litala uGibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola.
Ngingalithola njani lo muhle namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke? Sixoxa lembongi uObert Dube. Baba Dube, siyakwamukela kumsakazo.
Ngiyakwamukela baba Mthembu Sithembayo nomuhle ngamabala. Bese ngibingela nabalaleli bomsakazo izonke indawo amagqumeni asemathafeni. Ngithemba baphile bonke lapha bakhona.
Hayi, kungakunjalo baba. So akusitshele ngawe baba Dube ukuthi uvele ngubani?
Mina ngingu-Obert wakwaDube eVictoria Falls. Ngiqashise ikhanda ngililotsha. Ngiyinzalo yelupani esitokolampizi eDandanda esigabeni sakomthenje emzimba kwamazakhela. Ubaba wami uyinzalo yeGwamba. Ngingu-41 nje ngapha langapha. Ngathi ngamafitshane ngoba kulapho engakhulela khona eDandanda, ngafunda khona ngaze ngaba mkhulu nje. Ifolosi ngokuqasha nje ikhanda, kodwa ngiloku ngizwiza ngalupani.
Ye, wafunda ngaphi langaphi?
Ekhanda primary school ikhona ngale elupani, khona ngale esitokolampizi. Esecondary ngafunda esecondary kuthiwa yiSiyamagoza Secondary School ikhona ngale nje primary secondary kwehlukanise ngomfula. Kwaze kuthiwa ngeliphezulu le A-level ngazolifunda sengilapha eMosia Thunya High School eVictoria Falls ngo-2004 or 5. Then ngasengisiya ke ekolitshini e-Institute of People Management e-IPMVT ikho ngafunda khona sengiyakwenza i-course yami ye-HR.
Yes, siyabona ke ukuthi uyimbongi sibili. So uyakhumbula ukuthi kudala imbongi impela zazihaya inkosi into ezinjalo. So ke kuyini okwenza kwaba imbongi?
Yeah, ngwananzela wonke umuntu wakhulela ekhaya olisa inkomo uyimbongi. Lawo angaliqiniso eliphelelewe. Sasivele sekhaya amaqhude nxa etopolana siyahaya idongi nxa zilumana siyahaya inkunzi nxa sizixika. Sihaye le mporomporo kumbe amachichi nxa siwaxika. Kodwa ngakunanzelayo ukuthi mina ngikhula njengangithanda umculo kaBhekumuzi Luthuli. Waye ulalapha kade ngahlabula khona bese faka into efankondlo ngaye ngihlala ngikulandelisela ngikhese ngikuze ngakwenza sengingumbalisi lapha eMosia Thunya High School. Omunye umuntu wasefithoni waba imbongi ngahle ngaqalisela kuyona leyani iengi ngahle ngabamba ngazowa lenhlanhla ngazobona uJaze Marabini ngiwahle wangikhuthaza wathi ngirekhodi album yikho ukuqala kwami ukuhle ngiyikwenza inkondlo ngokugcweleyo sibili. Kodwa imbongi wonke umuntu olisa inkomo uyimbongi.
Mhm. So singathi ke usule nkondlo ezingayo.
Ama-album engilawo asengu-4 eyakuqala ngithi uhambo lwami eyeyawina i-National Award. Ele nkondlo edume kakhulu ethi uthando inkinga, uthando ingwaba, uthando impica abadala. Nale nkondlo ethi uhambo lwami. Eyesibili album ngithi We Are One elandelayo ithi Half Time ebese kuya leyinye ethi Impilo kule nkondlo lethi nangazali ekhaya emkhulini emini ngivalele. Lalena ekhuluma ngokuthi umakamakhelwane uyangibhaza uphuma phandle ethandeni lembo. I-album ethi Impilo. Kungakudala nje kulenye zamphuma kathesi lolo ke luluju imbabazane ingqindambopha akubizo sabela kulelo khaya.
Yes, siyawuza kakhulu ukuthi isikhathi sesihambile. Akusitshele phela eyodwa phela uphonga ukuthi cha khonapho nje kancane.
Ihedge yabe ithwele nzima ngomkakho. Usengathi ijurayoli yendliyane. Ucela ikhadi ye-Samsung ekuseni, acela i-small pin, acela i-Nokia ntambama. Angazi udinga mina noma udinga i-charger. Uyangibhaza ngemfoni la athi ifoni yami izidayela yodwa. Angitshela ukuthi uzule ukuthi amagesi azahamba yini ethawuni. Konke lokhu kuthathe kwenza imikhuba yakhe uma unkosikazi wami engekho. Uphuma phandle ethandela ilembu. Umbona ke esene kufela nzipho lamazinyo. Makhelwane, khuzumi kakho. Yezwisa.
Balisa balaleli ngamafutshane sibili.
Ngiyalithanda abalaleli bami bonke lapha elikhona bakithi ukuthi nje kangiliboni lani kalingiboni kuba ngabe liseduze ngabe ngiyalibhabhula ngithi kini lonke ngincwa. Mina ngi-Obhedwa koDube kangitshintshi nje ngumfana wesintini wakhona ekhaya. Le khasi lami le-Facebook likhona lithi Obhedwa fan page. Le number zami zikhona nje kuma-video clips ami wonke ama-jokes nangaphi lingangithinta. Ngikhule kakhulu njengexoxo emanzini. Ngiyalithanda lonke abalaleli bami uNkulunkulu alenzele konke okuhle.
Siyambonga kakhulu ke u-Obhedwa Dube imbongi sibili elodumo kona manje ungathi nolokusasa mntana.
Kubonge mina baba Mthembu.
Siyabonga ijaka lakho Dube. Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Oliver lesemoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGives Dube silale.
Kangele zinyezi. Siyawathanda masiko.
Siyabonga Gives Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sokuzonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba iviki yenu ihambe kahle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngizafuna ukubala uJohane chapter ka 3. Ivesi ngisuka ke ku-15 ngisiya ku-16 la ku-17. Lapha ngifuna ukuthi sikhangele indaba eqakathekileyo etshengisa ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Ngakho singabala kuvesi 16 ithi, ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilo lalo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usiliswe ngayo. Ngakho ke okokuqala okumele sikugcizelele ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi uJesu Kristu uyingxenye kaThixo, laye unguThixo. Siyakwazi ukuthi leyo yimfihlo kaNkulunkulu, ngoba uThixo siyakwazi ukuthi uyibuthathu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu iNdodana, uNkulunkulu Moya Engcwele. Le intshumayelo ehlukeneyo engabe ifuna ukuthi siyikhangele. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wazehlukanisa leNdodana yakhe eyodwa uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abuye lapha emhlabeni ezosisilisa, ezosikhulula esonweni. Kwenzakala kanjani? Okokuqala, asinanzelele nini ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. uNkulunkulu kazange afananise umhlaba nezinye izinto azidalayo. Siyakwazi wadala ezinye izinto ezehlukeneyo, kodwa umhlaba yiwo aletha khona indodana yakhe. Kodwa ngingalathali ilizwi likaNkulunkulu sithi uNkulunkulu uyathanda umhlaba, lisho ukuthi uNkulunkulu uyathanda umuntu. Wonke umuntu uthanda uNkulunkulu, akukhethele ukuthi ungabe ungumhlobo onjani, akukhethele ukuthi kumbe ungumyanga, kumbe umuntu onothileyo, akukhethele njalo ukuthi vele yena uNkulunkulu uyamazi yini, akukhethele ukuthi kumbe wena uNkulunkulu uyamthanda lawe kumbe awumthandi, kodwa yena uyakuthanda. Ngakho ke wathi uNkulunkulu ethumela indodana yakhe lapha emhlabeni, kazange ayithumele ngenxa yokuthi kwakulabantu abalungileyo, kodwa ilizwi lapha lithi lona wawuthumela ukwenzela ukuthi ezosilisa umhlaba. Njalo indodana yakhe ngayithumelanga kuphela, kodwa izwi lapha lithi lona wanikela indodana yakhe. Kutsho ukuthi wayekwazi ukuthi umnikela phakathi kwabantu abazafika bembulala. Siyananzela lapho ukuthi uNkulunkulu ukwenza konke lokhu ethanda abantu. Kulabantu ababuza bathi manje nxa ethanda abantu indaba evumela ukuthi abantu kube lokubhubha kwabantu, hayi, ngenxa yokuthi thina wasidala safana naye, wasinika ilungelo lokukhetha ukuthi ukhetha impilo kumbe ukhetha ukufa. uNkulunkulu kaforcezeli kumbe kakabambi muntu ngamandla, uyakunika ithuba lokuthi uzikhethele. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi loba yena uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuthi izokufa lapha emhlabeni, yavuka ngelanga lesithathu, isinika ke ithuba lokuthi khetha impilo, khetha mina, khetha ukuphila, khetha uthando. Kodwa kusala ezandleni zethu ukuthi thina sikhethane. Jesu, thina singabi mazi, wasikhetha, wasinika uthando lwakhe, wasinika indlela elempilo. Singamazi njalo siphakathi kwezono zethu, kodwa yena wasithanda, wasinika indlela yokuphila. Ngakho ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ngilinika indlela ezimbili, indlela yokuphila kumbe indlela yokubhubhisa. Indlela yokuphila siyithola ngayo uJesu Kristu. Nxa simiyala uJesu singafuni ukuba simamikele, siyabe sesikhethe ukubhujiswa. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda kakhulu ukuthi kafuni ukuthi lokhu kwenzakale. Yikho kathesi engxenye ulalelela intshumayelo engiyikhulumayo, ukwenzela ukuthi uthole isikhathi sokuvula inhliziyo yakho, wamikele uJesu abe inkosi lomsindisi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho ngizafuna ukuthi sithandaze labalaleli, lingathandaza ngemva kwami ukuthi inkosi Jesu, ngiyavuma ukuba mina ngiyisoni, njalo ngiyakwamukela namhlanje enhlizweni yami. Ngena ubuse, ungiphilise, ungisilise kubhubheni, ube inkosi lomsindisi wami, ubuse impilo yami, egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile engompalo kamfundisi. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leWange linqobele Dynamos nge-2 ka 1. Imanika Diamonds yona inqobe iHarare City nge-3 ka 1. Ichapungu leBlack Rhinos zibe nguchikilo panqa 2 ka 2. Kwathi iHighlanders layo yaba nguchikilo panqa 0 ka 0 leCapes United. Jump! amadodana asewisile sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi Ithemba Lami. Ayike kwanele okwanamhlanje mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezekuseni ekusasa. Lilami olivalelisayo Montungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.